Lamusha weziphathelane labesifazana sixoxa lonkosikazi Lillian Tingiers, usenator weMidlands okubandla le-NDC. Sihlaziya amalungiselelo olusu lokusetshenziswa kwemali olwe-budget. Sinanzelela ukuthi umhlangano wokucubungula lolu daba ugqitshwe lamuhla koBulawayo. Siyakwamukela kuhle.
Hayi, ngiyabonga. Omama bafuna imali ihambe ibancedise ezikolweni. Okuphumeleyo kakhulu yindaba yebhimu, eyokuthi ibhimu leyi iphomba ukuba yibhimu yebizo, kodwa abantwana ababhatalelwa i-school fees. Izikolo zigcina seziyizo ezibhatalayo, kumbe ziyenza i-loss. Ase bekhala nje futhi ngendaba yokuthi nxa behamba kuma-hospitals lapho akula imithi, and imali ifunakala ngama-US. So bafuna uhulumende athenge ama-drugs, athenge amaphilisi ukuthi bona nxa besiya latshwa bathole izinto zonke zikhona. Uthenga ibandage, uthenge iphilisi, uthenge into yonke. So injection layo iyathengwa futhi.
Njengamalunga edale le-senate le-parliamente liyaliyana i-committee nokuthiwa yi-caucus yabesifazana, lake lakhuluma ngokuthi abesifazana bengabhadali nxa bebeletha. Imizamo yenu iyaphumelela yini?
Khathesi ku-term yona asikahlali, kodwa mina ade ngikhona ku-parliament u-term lephelileyo. Nanti sivumelene sibili, but kukhanya ngani nxa sesihamba ku-ground into le kukhanya ngani ayisebenzi. Because nxa ungabhadali ngathi kufuneka ibhuku leliyana elibhalwayo, liyabhadalelwa ke ibhuku le ekuthiwa yi-user fee yangkhona le. Ngike ngakhuluma futhi nomunye ugogo engitshela ukuthi bakithi saze satsha eZimbabwe le. Ehambe hospital walayiniswa, yena ngomuntu omdala over 70 years of age. Wangena watshela udoktor ukuthi mina bakithi isisu sami sibuhlungu. Udoktor wathi lapha kulamaphilisi, wabembhalela amaphilisi angikhona lawo. Ugogo wabezihambela ngekhaya, wabezihlalela ngokuthi imali yokuthenga vele ayikho. Kodwa next week siyaqalisa sinomunye uMike Baramba weZanu, uyabe chair zeno wethu Honorable Masara from Vic Falls, uyabe mdeputize. Yizo-ke izinto esiyabe sesizikhangela zolezo. Mina ngibona ukuthi ibhajethi leli lizabhasa. Ngibone ngani lizahlupha, because ibhajethi leli ukuthi uzwisise sibili, nxa sikhuluma ukuthi bakithi abantu sebekhali bakhala, izimdola leyi, ibhondi leyi, le-yusa leyi kathi lithini ngayo. Kufanele siqalisele khonapha singakakhulumi ezinye izinto. Yithe sithe ngayo amafutha $12, yise ilokhu zi-2 litre, sure $12 ibhond uyayithatha ngapha. Yithe sidubekayo, yithe sihlala labo labantwana beqeda isikolo endlini, yithe senza izinto zonke siyakhala siyakhala. Ama-divorces semanengi, omama yibabusabasala labantwana. Bengathi yena kahle nihlale ekhoneni lapho ngithengisa amatomati yami. Now baba bebaxoshanisa amapholisa ekhansini, sibe le act efakwayo ukuthi how are we going to turn these people from informal into formal. Mina ngithi ngiyacela sibili ukuthi nje iZimbabwe isupport ama-leaders abafazi, because thina yithi esibhekayo nje khonokhu ukuthi yelesenzele yantshontsha. Nabantu bentshontshe into babe bengayazi ukuthi bengayenzani. Hayi, yikho libona izinto vele sezibheda. Hayi, izinto akusakhanyi.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosikazi Lillian Tingiers, usenator weMidlands. okubandlale enkosi asibane njalo ngomgqibelo ozayo lize ukuthi siliphathelene okutsha wethu phathelane labesifazane.